Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 18 kuMpalakazi 2023 ngoCape Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Njalo sokusapha sakhala lumuzi ukuthi phakathi komuzi sokungene omnye umuntu osehlamukela abantwana bakhonapho.
Wakhonjiswa ngumnumzana Sengezo Jabang ukudalela iParliamente emele isigaba sephelandaba Jabalala. Umnumzana Gift Ostaros Siziba usephanyeke amaphepha okuncintisa kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngoNhlolanja ngomnyaka ozayo emele ibandla le-CCC.
Kulabantu abavumelana loJabang ngento leyenzakalayo. Abantu laba they are prepared ukuthi babhadale indleko ezi-associated litigation leyo ngoba yinto esibile ebaqubaqubayo.
Amagqwetha kamnumzana Sengezo Jabang aphika ukuba uncediswa ngemali evela kubandla le-ZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Wakhonjiswa umnumzana Sengezo Jabang ukudalela iParliamente emele isigaba sephelandaba Jabalala. Umnumzana Gift Ostaros Siziba usephanyeke amaphepha okuncintisa kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngoNhlolanja ngomnyaka ozayo emele ibandla le-CCC. Lokhu sekucaphule uJabang othi uzamvimba ukuba ancintise kukhetho lolu njengalokhu okwehlele abanye bakhe kukhetho lwama-by-elections olwaqhutshwa mhlaka 9 Mpalakazi. Umthuthwandaba we-nomination court wamukele namuhla amaphepha wazancintisa ezigabeni eziyisithupha endaweni ezijiyeneyo zelizwe, kubika u-Anastasia Ndlovu.
USiziba uzancintisana lonkosikazi Moblessing Thembo ophansi kwecele le-CCC ekhokhelwa ngumnumzana Sengezo Jabang. Umnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF lo mnumzana yona Nkomo wedophu uma engavinjwanga ngumthethwandaba. Abane laba baphanyeke amaphepha abo edalele nomination court koBulawayo unkosikazi Sithembiso Khuphe okukhomishini yeZimbabwe Electoral Commission wethulele intatheli izindaba amagama alabo abaphanyeke amagama abo.
Nkomo Abraham Yona OEDOP, Siziba Gift OEDCCC, Thembo Moblessing OEDCCC, Chuma Joseph OEZANU-PF. Bonke labo amaphepha abo angenile, angene aphumelela.
Umqondisi wekhomishini yeZimbabwe Electoral Commission umnumzana uCloyile Silayigwana laye uthi baqhube kuhle umsebenzi wabo enomination court.
Yebo kambe amakhotha abehlezi lamhlanje kulama-by-elections awamani ahlangasene endaweni ezingu-6 eziyisithupha. Kube ukuthi kuye kuzaba ngama-by-elections siyadalo ukuthi kuhambe njani kuma-nomination court ama-by-elections ama-wards angu-20.
Unkosikazi Othilia Sibanda obemele unkosikazi Moblessing Thembo uthi i-nomination court iqhube kuhle umsebenzi wayo.
Court ngizofayelela uMoblessing Thembo kuphela indaba Jabalala constituency. Uhlelo luhambe kuhle kakhulu, yonke into ihambe kuhle. Hayi, sizangena endimeni kusetshenzwe ngoba sithethe umntwana wakhona apha ekhaya. Ozalwa khona phana Moblessing umntwana weJabalala ukhulele sizinda, so sibethemba ukuthi abantu baza kuhlonipha lo bemvotele njengomntana wabo oyinkazana.
Ukhansila uDonaldson Mabutho ophanyeke amaphepha kaSiziba walile ukuchaza isizathu sokuba labantu ababili abe-CCC abaphanyeke amaphepha e-nomination court esithi uSiziba wenza okusemandleni akhe.
Ntombela Ntobona, cross the bridge when you get there. Lokhu akusethusi.
This is a struggle. China Unity Tribes. I saw my imposter. Orlava was Chang Anisi Triple C. We are the real Triple C. Jala Susa Sapas and Kalalumus. Muti, Pagatumus, Song, Ne Omumut, Osatam Gelaban Navakona. So, City Assembly, Siobona Pandi. That's the nature. Even in Pinjar.
Loku Utapule Uchabang Oti. Uzavimba usiziba ngoba waxotshwa kubandla lesi-CC igqwetha likaChabangu umnumzana Nqobile sithole uthi usiziba uchithe isikhathi sakhe ngokuya e-nomination court.
Sizohamba asoze sidinwe ngoba vele kwakulomsebenzi umsebenzi kumele usetshenze. Well, engingathanda ukusho ukuthi angi-understand ukuthi at times i-decision yona leyo kwenza into enjengayona leyo from an individual or an uhlakaniphile ukuthi ngincedisa ngani ngoba ekufineni na uvele ungekho ku-ballot paper uzakucala futhi ukukomplaina kuyukuthi into le ngabe uyibambe ngendlela ethiyeneyo ayi-tripositeya ayikufuni angithi and wena ukwazi ukuthi abantu bakufuna gobe as an independent gobe andanalabana because ikhothi esiyisahlule indaba naleyo ukuthi futhi uzama ukuthi ukubambe ngendlela etshiyeneyo ungaikwela decision entshintshana liyani eyafakwa ikoti hhayi ngathi kuzaba lukhulu.
Kuzaqhutshwa ukhetho lwama-by-election elizweni lonke jikelele lokudinga abazamela izigaba eziyisithupha edale lephalamende njalo lezigaba ezifika phose amachumi amathathu zamakhansili. UChabangu waxotshisa ababemele izigaba lezi esithi sebexotshwe ku-CCC kodwa icele le-CCC eliphansi kukamnumzana Nelson Chamisa lithi uChabangu wenza okusekhanda lakhe njalo okungekho emthethweni ebambisana lebandla leZANU-PF. Okwamanje uChamisa labanye bakhe sebemangalele uChabangu ezek ngokusebenzisa isithombe sakhe ukhetho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 iwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amagqwetha kamnumzana Sengezo Chabangu aphika ukuba uncediswa ngemali evela kubandla leZANU-PF. Umnumzana Ngqobani Sithole omunye wabamele uChabangu uthi uChabangu uncedwa ngabantu abahambelana lakwenza kubandla le-CCC lapho sexotshise khona amalunga edala lephalamende amaningi kanye lamakhansila. Amagqwetha akuzinga eliphezulu eZimbabwe ahlawulwa amadola angamakhulu amahlanu $500 kuhola linye. UChabangu okwamanje ulamagqwetha amathathu agoqela uSithole, umnumzana kuchechaphulu lomnumzana Louis Uriri. USithole uthi kasuze achaze ukuba uChabangu uyithola kuphi imali abahlawula ngayo.
Ukubizwa kwamagqwetha kwaba ngenye into. Ama-clients usually ayabuye ebhadala asilake siwabuze ukuthi imali leyo uyithethe ngayo. Kodwa engikwaziyo ukuthi kulabantu abavumelana loChabangu ngento le yenzakalayo. Njalo abantu laba they are prepared ukuthi babhadale indleko ezi-associated the litigation leyo ngoba yinto sibile ebaqumbaqumbayo. UChabangu ngenxa yokuthi ngumuntu abanye abamviwa as unpopular ngenxa yokuthi udila lento abantu abangafuni ukuyilalela. So kunabantu abane interest in this and I'm aware ukuthi yiwo abamncedisana layo. Asoze ngikhulume ukuthi imali zethu sezabhadala zonke kumbe azikabhadala. That is between thina le-client. Kodwa as much as bebuza khonoko kubone yabo lepho ngoba bona badefenda ngamagqwetha amaningi ama-hour amaningi okudlula akaChabangu. I think sesidile la magqwetha close to 30 kibo. Ukuthi avela ngaphi maybe kona ngontaba kayikhonjwa akula muntu ofuna ukubuza. Kodwa into eqakathekileyo nasi ukuthi uChabangu is raising ama questions aqakathekileyo. I-leadership e-CCC, including uMongameli, has decided ukuthi yena is not going to engage uChabangu, is not going to answer those critical questions. One of ama issues arayizwa nguChabangu ukuthi ibandla leli elimelele ukuthi libe libandla elikhipha leli libusayo. Be worse than any other bandla ongacabanga in the 21st century. It is so undemocratic. It is led by an individual. It is structureless. Imali zephathi ukuthi zisebenza ngaphi awulokwaziyo. Ngumhlambi kazelusile kuyathethiswana, ungathi uyabuza uyathethiswa. Yiwo ama-issues akhuluma ngawo and yiwo ama-issues esiwakhangeleyo.
Ye, Sithole, ubonakazani manje kumele kwenziweni ngodaba lolu?
There is need for an alternative dispute resolution process. Ukuthi iphathi kayikwanisi ukuthi ihlale phansi ilungisise into ezikhulunywa ngabantu bayo. Ukuthi umnini lekhatshana ufaka abanye abantu phakathi ucabanga ukuthi you wish these things to go away. Kungaba liphupho.
Ye, khonapho-ke nxa usitsho njalo-ke abanye bakhuluma bathi njengoba khanyazani liyabiza imali eningi, khanyazani ibadlela ezanu PF yilo phela elihlawulayo imali leyi. Ngokutsho kwabantu lapha Sithole, not ukuthi kuthiwa yithi lapha, ungabaphendula usitsho njalo.
Ungathini? Sesikuzwile lathi siku-social media, sesikuzwile. Into ekhona vele abantu abangatsho njalo yiba be-CCC. Ngoba yona i-CCC is becoming a problem to itself. Nga ungavumelani layo ungwezani. Ikanti besikwazi ukuthi kuzani ungathi hayi into azihambe kuhle. Kuyathiwa you are a puppet of the West. So ayisathi akusela mehluko. Ukubiza kwethu vele besihlala sibiza depende ukuthi kume ngani. Kodwa inkalakatha yento ngeyokuthini, if a client brings a good case in our view, isibona ukuthi kuqakathekile ukuthi siyibambe, sisayibamba. Unless and until ahambe ayihlala phansi la yena lowo baba, bakwazi ukuthi imali lezi zivela ngoba yena orepresenta laye elinye ihlangothi le-CCC. Bengenzi ungani yena ngumuntu ovele ezihlahleni, bona yiwo asebengavele ezihlahleni ngoba i-CCC nguye.
Hayi,
is representing it as the secretary of i-CCC. So iZANU-PF kabame mbijana kabadile lama problems ngkhaya.
Ye, siyakuzwa kakhulu.
Umthakathi lakho komakelwane, umthakathi ungkhaya.
Umnumzana Ngqobani Sithole, ligqweda likamnumzana Sengezo Chabangu besixoxa laye ekoBulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Fortune Mlalazi ocelele CCC elisekela umnumzana Nelson Chamisa.
Kusegcekeni ukubana umthakathi ukhona njalo isandla semfene siyabonakala. USengezo siyamazi sonke, ngumuntu esesebenze laye isikhathi eside, ngumuntu kazana nje njengathi ohlupheka njengabantu bonke, ngithi obehlupheka njengabantu bonke baseZimbabwe ehlutshwa ngumnotho. All of a sudden sesibona selamagqwetha amakhulu ouriri ababizayo labonqobani sebemela nje nsuku zonke. Kukhona ukuchaya amanzi. Siyazi ukubana zikhona imali ezitshisiweyo ezisuka kwezinye indawo esingazaziyo.
Kuyini okwenza linakanele ukuthi ungabe lento enjalo?
Njona ngisitsho nje ukuthi uSengezo Chabangu ngumuntu esimaziyo, ebesihlala laye esigabeni, simbona sikhumisana, sicelana ithukela lamasawudo. All of a sudden usengumuntu omkhulu osesenelisa ukubhadala amagqwetha njengabo uriri. Yikho sithi hayi, kukhona nje, kukhona umthakathi.
Ye, ngokukhuluma kade umnumzana Ngqobani Sithole uthi bangeke batsho ukuthi imali yangikhona le abayihlawulwayo ivela ngaphi, ngoba kumele kufihlwe phela, anivele kunjengabantu bonke.
Ye, njengamagqwetha uSithole uright. Asizake sibone kuthiwa igqwetha libhadala imali engaka kumbeni kutheni, njalo asoze sikubuze. Kodwa siyazi ukubana kukhona amanzi aphehliweyo somewhere.
Ye, manje ungezwa kuthiwa uSengezo ulayo imali yangikhona-ke baba Mlalazi, inxa ulayo phela.
Hayi, ngiyabheja uSengezo imali leyo kalayo. Nxa elayo uyabe ithethe ngaphi, ngoba uSengezo ngumuntu layo ozihambelayo emgwaqweni njengenenge elingaqhathwanga. USengezo kaqhathwanga noma kuphi, akala mali.
Ye, inxa yokulazwa inkomo phela, inxa lamadonko santonkana lapha lalapha.
njengobana ngisitsho usengezo ngumuntu esimaziyo esiphila la esigabeni uma eledonki uyabe eledonki ezimbili elenkomo elenkomo la ezimbili njengomuntu wonke imali yokubhadala amagqwetha njengabo uriri uyabe eyithethe ngaphi ngoba phela ungeke uthengisa amadonki amabili bese uyahlawulela uriri so khona okungahambi kahle
umnumzana mfojuli mlalazi ukucelela esicc elisekela umnumzana nesentshamisa besixoxa laye esejohannesburg kwele-south africa ikhansili yezomvikela kwinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations Security Council yilakho ukuvota kwisivumelwano sokuthi kumiswe impi ephakathi kwele-Israel le-Hamas ukuze kuphuthiswe uzulu osahlengeni eGaza. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umphathintambo wezomvikela welemelika umnumzana Lloyd Austin esithekelela kwele-Israel uyaxoxa ngokuvikelwa kwabantu kanye lokuthi ele-Israel libeke phansi izikhali eGaza. Istudio 7 ixoxe ngodaba lolu lomnumzana Ambrose Sibindi owayengumgcini sihlalo wenhlanganiso yabahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association.
Impi leyana ukuziphela isoziqedwe umbobo ayisoziqedwe ngama-missile kodwa izaqedwa ikhumisa so-ke khona kosakusenzakala kuyasijabulisa kakhulu kuyatshengisa ukuthi okuyiso kuphemba umlilo omuhle okuthi amathuba asephezulu ukuthi impi leyana isiyokucina ngoba siyakubona ngokuzokwenzakale kube yindlela yokuthi kukhulumiswane so nethemba kungenzakala kodwa kungakhulumiswana kuze kufike lapho okukhulumiswana khona umlilo okuthiwa yisizimayo yakubona sokusondele khonokho so-ke siyaqhuqhuzela ukuthi into ezinjengalezo aziqhubeke nala mazwe alamandla lawo angenele ancede ukuthi lezi ngaza zombili ezilwayo ama-Israel labona-ke amazi ama-Palestine beyamazi kufike nje ekucineni ngoba kungaqhubeka kunje kuba lezi ezingezonakalayo so-ke ngibona ngathi umhlaba uyakuthokozela khonokho ngoba impi singakhohlwa ukuthi lezinto ezingezenzayo empilweni zabantu kufa abantu kwi-property ne-economy iyahlupha kube le nto zama-recessions zithole nye into zingasahambi ezinye into zidura impilo sisiba nzima ngenxa yempi so ukuma kwento kutho ukuthi impilo zabantu ziyaqhubeka zisiba ngcono.
Singakhangelela ukuthi kungaba lesivumelwano esinjani esingamisa impi, yisiphi isivumelwano esingaphathisa lapha?
Yes, impi yama-Palestine lama-Israel yayizule nje yokushitshwa yinto endala kakhulu iba khona ine ibe khona ine kodwa ngibona ngathi iphose empinzenzi aba khona nengxenye yaba ngesimbi esiphezulu kakhulu ngokunandela okwenzakele and leqiniso lokuthi ngaso kungaso kuqiniswa kanje bayananzela ukuthi into ayincedisi engxenye impahle esuke ukuthi isivumelwano fane sibe khona esokuthi kuba lokho kuthiwa compromise ngi-give and take kuthi bavumelane hayi kusukela namhlanje sizasebenza kanje ma kulalokhu sizenza nalokhu kuzenza impilo esingasabi khona kodwa singathi ngesikhathi esingakanani ngavele into ekhiswana sifuni yabo ngokungacaca abantu asebenzi kodwa sifuna isivumelwano kube nezinto ezibhala abantu izivumelwano ezenza ukuthi impilo ezele ingasabi khona odla ngabe bona ngathi kulokuxabana bafuna ukuba kube nendlela yokuthi kube le munye umuntu amlanguzo ozabe kutshela ukuthi hayi sungakule nto enje kukhulunyiswane bangavumeli ukuze kugcine kuqalisa impi kuinyankulu kakhulunyiswane so futhi thina into esifuna ibe khona impilo ime kokuphela kodwa izakuma kuphela ngaba la ma-conditions afakwa phansi and amazwe amabili athembe ngawalandeli kuze ngasingahlani le mpilo eyifuthi.
Umnumzana Ambrose Sibindi wayekwinhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa lo Tabuka Ncube weStudio 7 ekobulawayo. Siyangangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele-Ukraine lithi liwise iindizamtshina zohlobo lwama-drones zakwele-Russia ezinhlanu ebezihlasela izolo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Isizalwane sakwele-South Africa esathunjwa ngamarecatsha kule mali ngomnyaka ka-2017 sesikhululwe. Umnumzana Gecko van der Venter wathunjwa kwele-Libya. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Wezempila kahle sixoxa losikhuchamfundo solwayo ngwenya ngokungendleki kahle kwabantwana ngesikhathi leZimbabwe libhekane lendlala eyesabekayo.
Malnutrition ikuthi umntwana abantwana ikakhulu aba under 5 abangakafiki iminyaka emihlanu baya bengazuzi okuthiwa yi-balanced diet, imizimba yabo ibisisehluleka ukuthi ikhule kuhle. Yikho le i-balanced diet yabe mele ukuthi ibe nama-carbohydrates, nama-protein, nama-vitamin, nama-fats. Kodwa ngesikhathi sendlala uzathola ukuthi abantwana baphonga uphi ichukela le iporridge yechukela. Lokhu kuyingozi ebantwaneni. Abantwana lana basakhuli kuhle, sebebanjwa la ngemikhuhlane enjengabo-TB.
Ye, singathi khonoko ke kunganqabelwa njani njengoba sikwazi ukuthi kulendlala kangaka.
Bekhangela ukuthi nxa besipha abantwana ukudla kwakhona kulakhona okho engikhulumileyo ukuthi ukudla kwakhona kulama-carbohydrates njengokuthi kule sitshwala kuphinde kufakwe inyama kumbe ifish, kufakwe ama-vegetables, kufakwe uchako, kufakwe kungaze labo peanut butter, kungaze kwaba lo umntwana ephiwe iporridge nje enjalo every day.
Ye, kodwa ngesikhathi sokuswela abazali abakutholi khonokho pho kumele benzeni?
Kumele basebenze gadalala ukuthi ngoba impilo zabantwana ziyabe zizawonakala ngoba ima-nutrition umntwana engaba lekwashioka ngoba i-marasmus uyayenesa ukuthi asithiye umphefumulo wakhe emhlabeni. Yikho into eqakathekile abadala besebenze gadalala loba kulanjwa kunjalo uzathola ukuthi nxa kule nyama inyama lana ingaze yaphiwa ubaba abantwana bephiwa umsobho, hhayi kumele baphiwe inyama labo kwenza ukuthi bazuze ama-protein. Lolu chako khona lokho becazulele labo peanut butter. I-peanut butter kakhulu, iporishe le-peanut butter iyanceda kakhulu. Yikho ngiyabona oyigaba kwe-peanut butter kungakusoze kudure kangako kungaze kwafakwa ichukela yodwa eporichini.
Asithi ke umama usekhaya eGwanda kumbe khona ngale ke eLupane njalo uyaswela, kumele ayenzeni?
Kubana kunje emhlabeni abantu imuli ngemuli, abantu sisemadrobheni abanye basemazweni eMelika ngaphi ngaphi, kumele sibone ukuthi siyancedisana nje bantu bakithi, sifake izandla zonke la makhanda endawo yinye sincedisane. Umama nxa eswela laye uyakhuluma labantu abasesigabeni sakhe ukuthi aye umntwana lapha kulento embi kangaka, nginethemba ukuthi kulabantu abangamnceda esigabeni. Umphuchako nje lokumphi amazambane ukuthi ayenze idobi leli engikhulume ngalo.
Ye, kodwa kulabanye abale izinto ezinjengamachimbi, indumba lokunye akusebenzi khonokho ke njengaloko kuthiwa ngama-substitutes ngesilungu?
Hayi, kuyasebenza kakhulu. Amacimbi-ke yiwo ale protein engcono kakhulu. Inhlanganiso ezinjengabo-WHO, i-World Health Organization, bayazama ukuthi bathi ukuthi abantu bepha abantwana labadala amacimbi. Akukhanya ayanceda kakhulu endabeni ze-nutrition lezi, lokuvikela i-malnutrition ebantwaneni.
Ngaphandle kwamacimbi emakhaya khona ngale kumbe ngithi emaphandleni, akukho okunye abantu abangathi begcine besila ngakho besiba abantu babo?
Kule nhlanzi behambe ethi inhlanzi, uchako besengucako, konke kwembuzi, ichago lembuzi lenkomo, konke kuyanceda khona lokho.
Ye, into ezinjengenyosi lokunye-ke akudliwa lokho kumbe khona kumi njani?
Hayi, kuyadliwa kodwa-ke kuyabe kule chukela. Anti uyabona ukuthi ungafaka ichukela kakhulu ufakelalalokhu isithwala iporiji le ususokusenza i-malnutrition akubalansed kona lokho, kodwa kabo kungeke kuvikele i-malnutrition.
Ikakhulu ubatshela lapho ukuthi abanganika abantwana isithwala bevube ngamanzi.
Hayi, lapho isithwala kumbe iporiji nje efakwe ichukela hayi ayivikeli i-malnutrition. Umntwana uyabe esuthi, wena ubona ingane usuthi, kodwa kungasiwo balanced diet. Yiko ukwenza ukuthi abaningi bebele kwashuga.
Ye, phosele ukugcina sikhuca mfundo ngwenye.
Sinanzelele kakhulu ama-under 5 njengoba lo nyaka siyabona ingane kuzaba le ndlala enkulu, yibo abantu angathwala nzima nge-malnutrition.
Lo ngusikhuca mfundo osolwayo ngwenya osebenza eMpilo Hospital lapha bekhuluma le Studio 7 ezimele. Omanje sesikusigaba sokubingelelana.
Mini gamalami kutwa yenzwa usilingi wese zintala yekezi Ntetu vingelela umama wami usekaya eshuru kwi Mpinde nyu vingelela wantana wama wase kwekwe umetuseli uPatrick uPatricia uPrudence uLaston Lomalume wami useshuru kwi Lobaba muse Harare na wangani wami enhlala nabo panapa yekezi yetile njani lonke lezihlobo zami zonke ezinye engazicambanga amabiso
ye sekunjalo kustudio 7 ngiyabonga kakhulu sengikhona futhi igama nguzibusiso Ndlovu dabuka lapha entshela nyimba ngithanda ukubulisa umalumami lapho oyendele kokhulu sambana lapho engakhulela khona onguye umalumami owangikhulisayo ngithi khule lapho malumami khuluze ukhokhoza kuye mbulise futhi lo mama ebulawayo ephumula South nabanawo abami lapho kuye mbulise no-anti wami ose-DK ongumisi lapho e-DK primary edongodongo phela mbulise nosisi wami oselupane mbulise nomunye usisi wami ulipoyisa lapho edrobheni nendoda yakho udube ngithi linjani lapho ngiyabonga igama nguzibusiso Ndlovu
sakubona msakazi ngethemba ndithola lingabaphilileyo thanda ukubingelela imodlo yonke yesitudio 7 abasakazi nabalandeli igama elmonimoni matyelela nsevictoria falls thanda ukubingelela odadewethu emzala nabo umama mabebe usismiriam wase-cape town obulawayo urejoyce wasesithandiwe nabanye abafowethu abahlala kobulawayo ndithanda ukubingelela le muli yakomatyhelela awaselupane endaweni yasekumede emlamuli ndithanda ukubingelela le muli yonke yakobebe nezalanini evictoria falls mbila umnkosikazi wam labantwana labonke abangazile badlala isabatha lonke ejikelele emhlabeni yabo
ngokubonga kungamukela ku-studio 7 igama lami ngukhithi moyo ngikhuluma ngisendaweni yasegoli ngithanda ukubungelela ingane yami ubekuthemba engayigcina ngo-2020 ngezizathu ezithile usendaweni yasemguza egoldfield ihlala nokhulu wakhe usamehlu lusha drag isibala ngithanda ukuthi umbiko lo ungafika engane yami ngoba ngikhona ukuxhumana nayo ubaba washada omunye umfazi ngezizathu ezithile usomambuza ngengane yami abathandi ukungitshela ngayo so bengicela ilayezelo ngicela ukuyibona ingane ukuthi ngiyayithanda ihlale yazi ukuthi ngiyayithanda imidla hleli ngiyicabanga imidla ngamalanga.
Siyabonga kakhulu kulabo bonke labo basithumezele imilayezelo yabo abafisa ukungena kuhlelo lolu lokubingelelana nansinombolo +1 202 394 4872 nzayiphinda njalo +1 202 394 4872.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e-Washington. Live talk namhla sixoxa ngokhetho lwama-by-elections oluza kuqhutshwa ngohlolanja ngomnyaka ozayo kulandela ukuphanyekwa kwamaphepha abazancintisa kukhetho lolu udalelini nomination court namuhla. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje othi sibone bezikhokhela waphoshiswa ngumnumzana Sengozo Cabanga ukudala lephalamende emele isigaba sephelandaba Jabalala usephanye kwamaphepha akhe enomination court ekubandla le-CCC. Sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalisayo ngumthombo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.